wakhe umuhle maungatheteli phezulu muhle wena muhle ngoba kuhle